Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Yiko abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kumabhawuza bedinga amanzi, kumamakethi bedinga ukudla.
Inani lasebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuchiwa izimstati ikuthi abantu kabasadli, abasawathi, kabasaphili, kakusela mpilo.
Imali edingwa yimuli elabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo zonke ngenyanga ikhwele ngenkulungwane ezine phakathi kwenyanga eyodwa yaya ku-$15,000. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu elilamachumi amane lanye 114 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha. Ugatsha lwezempilakahle luthi bonke abafileyo bebehlala eHarare. Luthi ababanje umkhuhlane lo izolo njalo bangamachumi ayisikhombisa 70 okudale ukuthi inani lasebefunyenwe belawo eZimbabwe likhuphuke liye ku-5,378. Asebephephile bona bakhwele ngamakhulu aphezu kwamabili 257 baya ku-4,105. Ukukhwela kwenani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kuleli kanye labafayo kuza ngesikhathi uhulumende eseyekethisa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwawo. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi uhulumende usevumela amabhizimusi ukuthi asebenze kuze kuyetshaya ihola lesine lemizuzu engamachumi amathathu 4:30 ntambama. Ngesikhathi esedluleyo amabhizimusi wonke ebevalwa ngo-3:30. Unkosikazi Mutswangwa uthe njalo abantu sebevunyelwa labo ukuhamba-hamba kuze kuyetshaya u-8:00 ntambama. Esikhathini esedluleyo umuntu wonke ubemele abe sengekhaya ngo-6:00. Abavela kwamanye amazwe bona sebezavunyelwa ukuya emizini yabo bengahlolwa betholakale bemsulwa. Kodwa abayabe bebanjwe igciwane le-coronavirus yibo kuphela asebezavalelwa kuma-quarantine centers. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo.
Kunzima ngoba amabhasi la e-public transportation awezubko awanelisi ukuthi athwale abantu ngendlela efaneleyo ngoba amabhasi angikhona malutshwana. So kunganceda mbijana kodwa vele okuqakathekileyo ukuthi ingabe bayavumela lalapha ama private transporters ukuthi labo bethwale abantu kodwa okuse ukulandela nje COVID-19 protocol. Imizamo emihle kodwa kumele sikhangele okunye okunenge ngoba kwakhathi singasikhali eZimbabwe kulodubo lokuthi akula manzi. Ingakho ke abantu bayagcwala emalokitshini kuma-bowsers bedinga amanzi kakhulu endaweni ezinye ngakobulawayo. Yikho abantu abathelana khona umkhuhlane khonapho kuma-bowser bedinga amanzi, kumamakethi bedinga ukudla.
Sesikhangela ukuphathwa kwalabo abavela kwamanye amazwe, kuzasiza ngani lokho?
Amona zani inyathela leli ngani lingcono ngibijana ngoba esikhathini eziningi abantu kade sebethola umkhuhlane lo we COVID-19 kuma quarantine centers ama quarantine centers kade seminyana kakhulu labanye abavela kumanyamazi abangela COVID-19 kade seyithola khonapho.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo kaZulu ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele ngenkulungwane ezine isuka ku $11,334 ngonhlangula yaya ku $15,573 ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi njalo lesilinganiso sokukhuphuka kwentengo yezinto i-inflation isikhwelile isuka ku-737% yaya ku-837%. Inhlanganiso zezisebenzi zona zithi imali edingwa yimuli ngenyanga yedlula khatshana le ekhulunywa yiZimstats. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana. Yena othi into edanisayo ukuthi uhulumende uyazikhulumela ukuthi imuli ifuna imali enengi kangaka khonapho yena eholisa ababalisi imali ephansi kwe-4,000.
Kuyadabula inhliziyo vele kwenza thina siteste positive kupoverty. Uteacher kathesi uwehluleka khona ukuthenga isinkwa ngenxa yemali esiyiholayo. Kuzwisa ubuhlungu lokho kusitshengisela thina njengabotitsha ukuthi uhulumende vele gala ndaba lathi gala thando lama-workers akhe angoteacher. Mina ngokubona kwami ngokukhakhuletha kwami imali vele yabefunakala imuli lela bantu abangu-5 need about 19,000 instead of 15,000 le abayiqambayo.
Liho lamalini okwamanje njengababalisi njalo lifuna ukuholiswa malini?
Hayi, ihole eliphiwo ababalisi lizwisa ubuhlungu kakhulu. Oteacher bahola between 3,800 bond to 4,200 bond include ama allowances. Imali le ncane kakhulu vele ayisizi ngalutho. Currently kulale abathi ekushina le nostro efakwa kuma nostro accounts abathi 75 years kude engathathekiyo ingama user layo singaze siedele bayifaka ngebank rate still avela yenelisi ukuthi imuli kwanise ukudla okwenelise ayenelisi ukuthi enze uteacher abe professional. Sikhumbule futhi imali okuthiwa iyaphela yona le yamanostri yakhona izakhitshwa in 3 months. Thina sithi no, asifuni ubelokhu sikhushuna ukuthi bambani lapha sizaphinda sikhiphe futhi after 3 months. Thina sikufuna sinjengababalisithi asisafuni ukuzwa ngebhondi labo lelo, asifuni ukuzwa ngekhushini yabo leyo, asifuni ukuzwa ngokwamanostro lokho ongaqedakaliyo. Thina into esiyifunayo saba siholisa imali evele iholo ngo-October 2018 which is $550 esinike i-hard currency. Senelisa ukuphila lathi njengama-professionals.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ukuhlaziya loludaba sixhume isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Okuthiwa yiZimstats ukuthi abantu kabasadli abasawatchi kabasaphili kakuselampilo. Imali yona laba ikhulumayo imali okungela muntu lo yedwa ku ezigidigidini zabantu beZimbabwe oyiholayo holwa ngabalutshwana abaphezulu inengi labantu vele kabasondeli kiyo yingakho kabantu sibelala bengadlanga abantwana babulaya indlala abantu abawatshi abantu abalampopho abalatshukela abalasepa abalalutho impilo isidilikile ebantwini sekuyikufa kuphela ukulinda ukufa ungagula kawenelisa ukuya esibhedlela ungancola uyahlala njalo ungcolile bayehluleka lokubhadala lokho okufanele bakubhadale kungamanzi kumbe okwekhansili lani lani yimpilo nje osekuhlezwi phakathi kobuyanga obesabekayo.
I-15,000 le ekhulunywa yiZimstars ingabi lokhu yiyo yini Ncube nxa sikhangela ukuthi i-inflation ikhwelile ngeviki edluleyo isuka ku-737 yaya ku-837. Okungangokuthi intengo yezinto iqanse ngezinga eliphezulu kakhulu.
Vele imali ekhulunywa yiZimstars le incane kakhulu nqabe sithi bona kufunakala i-15,000 imali ephansi kakhulu leyo abayikhulumayo imali eyedingakalayo iyedlula i-20,000 ngenyanga.
Umnumzana Efidlela Ncube yisikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Ingcwethi kwezemithetho sezisole kakhulu ukuvinja kwegqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa inkantolo kamantshi ukuthi aqhubeke emela intathelizindaba uHopewell Chingono. Umantshi uNgoni Nduna unqume izolo ukuthi unkosikazi Mthethwa kasamelanga amele uChingono ngoba eziphathe ngendlela eyisa uMthethwa ndaba. Ngokubhala kuFacebook ukuthi uChingono ubotshelwe ezombusazwe. Umthethwa yena ukulandule ukuthi nguye owaloba lumbiko. Lanxa kunjalo uNduna uthe umthethwa kumele acutshungulwe inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe njalo ajeziswe engafunyanwa elecala. Sixoxele gqwetha umnumzana Kudahove yena othi ukuvinjwa kukamthethwa kuyindlela yokwethusela amagqwetha alwela amalungelo kaZulu.
Kuphandle komthetho njalo kwakuhambelani lesisekelo selizwe esithi constitution. I-constitution iyapha umuntu lo muntu oyetheswe icala ukuthi ebe lelungelo lokuzikhethela ummeli wakhe kumbe igqwetha lakhe kumbe iloya lakhe emthethwandaba. Okwesibili, omantshi ngabalawo amandla okuvimba ukusebenza kwamagqwetha ngendlela esiyibone yenziwa lamhlanje. Okwenzakalayo izikhathi eziningi uma umantshi kumbe ujaji esolile indlela igqwetha kumbe ummeli eziphathe ngalo during i-case, lowo mantshi kumbe lowo judge ulakho ukuthi eyenze i-recommendation ukuthi i-law society iphendlise kumbe iphendle i-conduct yalelo gqwetha. Hayi ukuthi umantshi ehle ethi mina sengivimbile njalo ngithi i-law society iyenze lokho. Lokho akukho emthethweni wakithi.
Ubona udaba lolu lusiba lomthelela bani kwamanye amagqwetha alwela amalungelo oluntu?
Kuyikufuna ukudiscourage kumbe ukuthreatena amanye amagqwetha asebenza ukumela amalungelo ama-activist ukulwela amalungelo abantu abaku-politics kumbe ezombangazwe njalo abaku-field ekuphikisana nohulumende. Akula enye indlela engachasiswa ngayo kuyokufuna ukumsebenzisa uBeatrice Mthethwa njengomzekeliso ukuthi nxa abameli bemela abantu abaphikisana lohulumende kungathreatena i-income yabo. Ngakho ke bamenze isibonakaliso and indlela yokupha i-warning kwamanye amagqwetha angafuni ukumela ama-activist kusasa.
Umnumzana Kudahove ligqwetha. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi usebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza amagqwetha kanye lalabo abamphikisayo. Kudaba olutshiye inengi ePlumtree likhuza umhlola njalo lithukuthele ipolisa lesigaba eletheswa icala lokubulala umsekeli webandla leMDC Alliance eGwambe. Umnumzana Mazwi Joseph Ndlovu libikwa seliphumile entolongweni. UNdlovu ubikwa watshaywa lipolisa leli lincedisana labasekeli beZANU PF ngemva kokukhonona ngokuthi kungani ukudla okwabelwa uZulu nguhulumende ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuphiwa abasekeli bebandla elibusayo kuphela. Watshaywa kakubi khonapho wayafela esibhedlela. Kulelinye njalo ipolisa lePlumtree elimiswe emthethwandaba ngomvulo lisetheswa icala lokutshotshozela amanye amapolisa lamasotsha ukuthi engabophi abantu ngesikhathi sokutshengisela okwakuqoqwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. UConstable Olivia Singwenya ubikwa waloba lumbiko enkundleni yeFacebook. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland South. Umnumzana Solani Njemnyama Moyo waqala ngokumbuza ngokwamapolisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise Plumtree mina ngabuza abanye ngeSaturday amapolisa ngokubabona lokubazi bengamapolisa sePlumtree. Ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani, kwenzakalani, kubonakala ngani selisebunzimeni. Abakumphendula kwabo bahleka bathi lathi sihlupheka njengabantu. Khona kunjalo kuthiwa siyainvestigatwa, thina esikutshoyo ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sitshane labantu bengelacala.
Sizwa njalo kuthiwa ipolisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu usesiphumile entilongweni. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani, kuyini okuzwile ngalo?
Okwakuqala ubaba uTuboy olipolisa lesigaba nguye lobani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazwi. Ngasisizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi. Angikwazi ukuthi kulomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani. Sasisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo nguminister uNqobi Zitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakale uNqobi Zitha ehamba besiya ku-celebration abantu betshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi kona babulele umuntu. Kusisuzwe uzisa ubuhlungu kakhulu, sazibuza ukuthi uminister njalo ngu-MP wabantu eselebrethe ukuthi kona kufe umuntu. Kwasimangaza sesizwa ukuthi uTuboy uphandle. UTuboy ephandle nje kutshengisa ukuthi ukhitshwe yiyo iZANU PF njengobana kuyibo abakhulu bomthetho. Iyo amajaji wonke bayakhontrola yonke into bayikhontrola. So kawusethusi nxa sizwa ukuthi uphandle, sizwe ukuthi ubonakele ePlumtree, sizwe ukuthi ubonakele yonke indawo ezihambela ufree.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland South. Ubexoxa loChris Gande weStudio 7 esePlumtree. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli samapolisa eMathebeleland South umnumzana Philisani Ndebele iyehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomeli webulilima East edale lePhalamende umnumzana Nqobi Zitha Ndlovu okhulunywe ngaye ngumoyo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi uhulumende wazise izolo ukuthi abafundi abaqhuba izifundo zabo zokugcina lonyaka bazaloba imihloliso yabo njengokuhlelwa kwayo lanxa kulomkhuhlane weCOVID-19. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abahlala edolobheni leGwanda sebethwaliswe nzima zindwangu esezinyakazela ndawana yonke njalo ezigqekeza ezindlini zintshontsha ukudla. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani bahlezazi bakastudio 7, igama lami nginomphuma phansi khona le kusikhokho. Mina ngombono wami ngathi kuyouth yeZimbabwe masiphakameni sonke. Manje isikhathi sokutshengisela, siphakameni sonke siyetshengisela. Khona kutsho ngabo Julius Malema, umnumzana Julius Malema, asiphakameni siyotshengisela lasemabhoda nakuba embassy nxa singaphandle kwelizwe kuvalwe yonke into ukwenzela ukuthi ilizwe lena lilunge. Manje sesithaya ngonyawo olutsha omanje. Isikhathi seyouth, isikhathi sethu ukuthi manje sibuse nathi. Sizidingele inkululeko, sizidingele inkululeko. EZimbabwe asange sayithola impilo kahle singamaNdebele. Singabantu bamaThebelelende. Kusukela ngaleso sikhathi bebulala abazali bethu kuze kufike lesi sikhathi. Asiphakameni kakhulu noma singesiyintsha. Simelaneni lalolu dlamo olwenziwayo ilungile sibe la siwazi amalungelo ethu. Ngenxa yokuthi ilungelo lethu lincindezwele yiZANU-PF, ngivumelana labathi kuvalwa ama-embassy emabhoda ngale kuthi kuvalwa amabhoda kustrike vele. Ngivumelana nabo laba bantu.
Ngiyalibingelela basakazi abahle bakaStudio 7 lonke linjani. Ngizobingelela le muli yami yakontshangazi yonke muli yami yonke nje ithi hayi labo baphephe emkhuhlaneni lo khona. Sithi hayi yabonga lo msebenzi eliwenzayo kakhulu, senzela umsebenzi omuhle kakhulu. Siyazizwa le news kakhulu, hayi news ezinhle sibili ezisifundisayo. Nathi ngiyabonga gama lami mina nguNyumeni kantshangazi dabuke eGwanda esigabeni seMajejeni. Ngiyabonga.
Mina ngicela uncedo uStudio 7. Into le iphumela amhla ekhona kusasa. Uyazi ukuthi story esenzakala eLupane. Amapolisa abopha izimoto zigcwele enkambeni. Sibe lamakhithi sephela amakhithi sebethengisela izimoto lezana yokupha izimoto konke labantu. Basophi imoto zingaba le 3 days. Thina hlama shop asisathengisa izithwala. Imoto sezithatha sibe siyazivalela enkambeni. Ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni enzakala kathesi enkambeni. Ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kade ngiphuya yaringa but yaswela umansi. Ngiyacela sifuna ukumegcina ngoba sithwele nzima. Bona bathi ngeke kuzotsha u-8 amapholisa. Thina ngo-3 kuthiwa sivale kule corona. Kanti emapholisa nakula corona yini? Inkamba yelupana ila corona yini? Ikwesifuna ukubuzwa koko. Bathi ngeke kuthiwa thina sithwala senyawuthi 20 rand umngane udola. Berobha abantu. Bagcwele so abantu enkambeni phambi kodwa abantu bengahlali endaweni yale corona. Inkamba ila corona yini? Kwesifuna ukubuzwa koko.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli waseMali kanye leziphathamandla zikahulumende wakhe babutshwe ngamasotsha asehlamukile izolo kulandela ukutshengisela kwenkulungwane zabantu zisola luhulumende. Ele Mauritius lona lithi selibophe umtshayeli womkhumbi wakwele Japan otshayeke olwandle duzane lalelo lizwe wachitha amafutha abikwa esevulala izinanakazana ezihlala olwandle. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu waleli bandla owe-National Convention, lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton, bekhuthaza uzulu ukuthi avotele uBiden kususwe umongameli Donald Trump embusweni. Kusasa abakhangelelwe ukukhuluma kulomhlangano bagoqela owake waba ngumongameli njalo umnumzana Barack Obama. Abakhulume kuthange bagoqela unkosikazi Michelle Obama kanye lelunga lebandla lama-Republicans umnumzana John Kasich, yena owake waba ngusibalukhulu we-Ohio. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ubona usekelo lwama-Republicans afana lokasiki luphathisa umnumzana Biden na.
Ama-Republican esiwabonileyo ekhuluma ku-Democratic Convention izolo afana layo John Kasich, I think amncede kakhulu uJoe Biden, ngoba sekusobala ukuthi iproblemu yabantu abalayo ngoDonald Trump akuseyiwo ngama-Democrat wodwa, kodwa sekuhlanganisa lama-Republican lawo abona ukuthi umbuso kaTrump ubisela ilizwe emuva. Simzwile uJohn Kasich esho layo ukuthi one of umsebenzi kapresidenti yikuhlanganisa abantu, yiku-unite abantu, ngoba ma usungupresidenti awusengupresidenti nje owebandla lakho, usungupresidenti owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump u-divisive kakhulu, indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama, lama-Latina, labanye nje ama-Arabhu, lama-Muslim. Kuyacaca ukuthi ngumuntu oyi-racist ongakwazi ukuhlanganisa abantu, and le ndlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi, and ngumuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama-Republicans wona aza kwenza eyawo i-convention ngeviki ezayo, kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, i-convention yama-Republican, I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma singathi ba-rebate i-convention yama-Democrat, bazame ukutshengisa uTrump engumuntu o-strong kakhulu ekuthini ulwela i-America First. I think bazobuyela back to i-strategy sabo sika-2016 esamwinisayo uTrump, ngoba mase siyeqinisweni angiboni ukuthi balazo esinye strategy singcono, ngoba uTrump ngokwakhe singathi utoxic, ngoba even singabuyela emuva sinanzelele ukuthi ngo-2016 wakhona ama-Republican amaningi esingathi i-establishment yama-Republican ama-leaders akhona ayengakuthokozeleli kakhulu ukukhethwa kukaTrump ukuthi a-represent ama-Republicans, ngoba bebona ukuthi uvele engumuntu ongakwazi ukuhlanganisa abantu, ongagcine seyilimazile kakhulu i-Republican Party. So ngiyazi ukuthi nge-convention yabo lezayo bazozama kakhulu ukuthi ba-repay damage esiyenziwe ngu-Trump.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Umongameli Trump yena uyakulandula ukuthi uzonda abantu ngemihlobo lokuthi ulobandlululo. Ibandla lakhe lama-Republicans liza kwenza eyalo i-National Convention ngeviki ezayo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe i-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha. Ugantsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi imali edingwa yimuli elabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo ngenyanga ikhwele ngenkulungwane ezine phakathi kwenyanga eyodwa yaya ku 15,000. Kwanele Mthwakazi likumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo Mntungamilinkomo.